Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kumabasa 2023 uCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakale Constitutional Court namhla ukuthi kuwenziwe okuthiwa yi case management lapho okuyabe kuhlolisiswa kubekwa phansi ukuthi udaba kumele luhambe njani kuzinga lo daba le Constitutional Court.
Idale le Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele kutoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT ekuqaleni kwenyanga ezayo. Useyetheswe elinye njalo icala uMnumzana Job Sikala osehlale eChikurubi Maximum Prison phose umnyaka wonke.
Ngithanda ukufika ku-AA ngande problem ngase nge-depression, sengiqalisa ukuba nama-suicidal thoughts, ngingelamsebenzi and in the 3 years engayenza khona i-program senga-reunite lefulemuli yami.
Utshwala sobuthiye abantu abaningi eZimbabwe bemaninginiki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele kutoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kwethulwe ngu-Chief Justice Luke Malaba edaleleli eHarare emhlanganweni awenzela amagqwetha ebandla leli elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora. UMalaba uthe kumele amagqwetha kahulumende lamele ibandla le-MTCT aqale ukulungiselela abaza kwethula e-Constitutional Court ukwenzela ukuba luthoniswe kahle udaba lolumhla ka-8 kuNkwenkwezi. UMonzora uthi uhlelo lokudweba imingcele emeja yokuvota ole-delimitation aluqhutshwanga ngemfanelo ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZimbabwe Electoral Commission, ngakho-ke uthi kumele kudwetshwe imingcele emeja. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MTCT uthi udaba lolu luzahlafunwa ngabahluleli bonke edale le-Constitutional Court.
Okwenzakale Constitutional Court namhla ukuthi kuwenziwe okuthiwa yi case management lapho okuyabe kuhlolisiswa kubekwa phansi ukuthi udaba kumele luhambe njani kuzinga lo daba le Constitutional Court. I case ngathi kumbe ibench lonke kumbe ojudge bonke bazahlala mhla ka 8 May ukuthi bazwe lolu daba. Okutsho ukuthi labo abaphikisayo kumele bebe sebekwenze lokho mhla ka 24, yikho uma ujaji abatshele khona ukuthi mhla ka 24 abaphikisayo sebebekile lokho abakuphikisayo, ngakho imibono yabo yokuphikisa u 4 o'clock wantambama mhla ka 24 engakachaye njalo thina lathi sesibekile imicijo yethu njalo silandela khonoko abakuphikisayo mhla ka 27 yona linyanga kube sokusithi ke mhla ka 28 ibench selihlala.
Okwenzakale emthethwandaba kutshoni khonoko babadube
njengebandla le-MDC esikufunayo yikuthi ukhetho lweZimbabwe lwenziwe lugxile emthethweni oyinsika yakho konke i-constitution. Liyasazi njengebandla le-MDC siyenza into ze-constitutionalism sesananzelela kakhulu njengebandla eseliphikiswe kwesikhathi eside ukuthi akulani ukuthi ngubani obusayo, akulani ukuthi izinqumo zenziwa ngobani nxa zingalandeli isisekela mbuso i-constitution. Ziyabe zingekho emthethweni, kazilandeleki njalo kazilandlela yokuthi ziphumise impumela efunakalayo. Ngalokho i-delimitation ka-president Mnangagwa leyi ayikho emthethweni emthethweni ngoba ayizange ilethe i-final report yabala kuhle abantu okuza kwenza ukuthi i-voters roll layo ibe iyakhelwe phezu kobutsotsi osokuza kwakhela ukhetho lwethu phezu kobutsotsi nxa ukhetho lwethu selulobutsotsi akusela nto ezaphuma enhle ekhethweni okuza kwenza ukuthi sisale sukuma-sanctions sisale nje siyinyama echileyo emazweni wonke besininela khatshana ngoba singabantu abangakwazi ukwenza ukhetho abangakwazi ukwenza i-democracy abangakwazi ukulandela umthetho so kumele siqalele lapho okumele kuqale khona ku-delimitation abantu inani zabo zifakwe kuhle ama-constituency abo afakwe kuhle ama-ward abo afakwe kuhle kulandelwa inani labantu elikhona elizweni ngempela ngempela kusiya nge-census hatshi nje ukuthi abantu bazenzele umathanda bathatha abantu babasele bathatha abanye babalahlelele basebesithi asiyeni ekhethweni kunjalo labo abathi kasihambeni kunjalo ngabanga ikwaziyo ukuthi ukhetho lunjani njengebandla leMDC sike salenzela noleliphutha sizitshela ukuthi mhlawumbe abantu bangavota ngobuningi kuyaphunyelelwa kodwa hatshi izano iqalisa ukuropa kusukela enyathelweni lokuqala lwama-election i-delimitation ngenye yakhona i-voters roll ngenye yakhona kusiyafikula ngalokuvota kudala bayabe sebaqeda ngani
umnumzana Witness Dube ubona ngokwethula kwemibiko kubandla leMDCT besixoxa laye eseHarare Usethi soyelini njalo icala umnumzana Job Sikala osehlala eChikurubi Maximum Prison phose umnyaka wonke igqotha lakhe lithi uSikala wetheswa icala lokuthi wajikijela abanye abantu ngamatshe besemhlanganweni okwamanje amapolisa athi wathuthuzela uDlakela kusanda kubhubha unkosikazi More Blessing Ali eNyathime Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uThabe uManzite ngokuthi unxusiwe njalo wemukela ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yeBritane uKing Charles III ngomgqibelo ozayo. Embikweni awethule enkundleni yokuxhumana eTwitter namhla, umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke wathi uhlangane lomeli wesigodlo seBritane eZimbabwe unkosikazi Melanie Robinson izolo. Bacubungula ezibhadelane lokuthengiselana ukutshala imali kanye lobudlelwane bamazwe omabili. UKing Charles uthethe intambo zombuso kunina uQueen Elizabeth II obhubhe ngomnyaka odluleyo. Umnumzana Levit Mugejo, isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiselana kanye lobudlelwane lamanye amazwe, utshele iStudio 7 ukuthi bayathokoza ngokunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa eBritane ngoba kutshengisa ukuthi imizamo yabo kahulumende yokusebenzelana lamanye amazwe iyaphumelela. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga kweStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndibale, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Okokuqala ikuthi iBritane ayila choice other than ukuthi i-invite upresident weZimbabwe. Ngoba ngani zinengi izinto iBritain ezifunayo eZimbabwe. And akutsho ukuthi bayamthanda kumbe abamthandi. Into ekhona ikuthi iBritain ilama permanent interests and it's about ama interests abo. And it's about ukuthi sebebonile ukuthi kungcono ukuthi bebe lobudlelwano leZimbabwe than ukuthi bengabi lapho. Njalo bayabona bakhangele okwenzakalayo ngeChina eAfrika, ngeRussia eAfrika, lamanye amazwe. So iBritain ayifuni kusalela emuva. Khona kodwa ku-right nje ukuthi bemi-invite because kutshengisela ukuthi ama-relations between iBritain leZimbabwe sesiba normalized, sebuyela khonapho ayevele khona ukuze labo be-benefit eZimbabwe and leZimbabwe benefit.
Lokhu kutshoni phakathi kobudlelwano beleZimbabwe leBritane kungabe kukhomba ukuthi sobungcono yini njalo abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bengatshengisela ke bekhonona ngokuba khona kukamongameli Mnanga kungatshintsha yini ingqondo yabeleBritane.
Yes, say Zimbabwe is open for business so lawa amanye amakhiwo asaphenduka alisa ama-farms alima abanye bafuna ukuphenduka after 2023. And siyakwazi very well ukuthi after 2023 ama relations awe Zimbabwe lamanye amazwe even ase Europe le America azajintsha. And okunye mtshengisela ukuthi sebe acceptile ukuthi iland reform program ayisiyonto ezabuya ibuyele emuva, njalo yinto vele eyaphambili. Thina njengebandla le-EFF sithi vele engabe iland yonke iya-expropriate without compensation for equal access, for equal distribution, so that wonke umuntu ebe le access to land, ebe le access to ama natural resources, ebe le access to umnotho welizwe. So yikho thina esikutshoyo ukuthi hayi mabehle nje behle bekhiphe lama sanctions kuhle kube ka one. Ama sanctions lawa aserve any purpose for interest ye Britain. EBritain lama sanctions singavuki wakhiphile nje wonke ama sanctions because interest yabo yiyo eqala phambili. Abahlala lapha eBritain nxa bengatshengisela, mina ngiboni vele kungatshintsha anything really, because ayisikho about abantu, ayisikho about ama human rights, it's about ama interest, permanent interest awe Britain. Bakhangele interest yelizwe labo, bakhangele uku-increase i-trade between i-Britain le-Zimbabwe, bakhangelele i-partnership working between i-Zimbabwe le-Britain. Yikho abakhangele lokho okuningi vele abasoke bekusebenza, abasoke vele even abantu bengatshengisela bebebangaki. Yikho thina esihlala sibatshela abantu ukuthi hayi izijeziso lezi azifakelwanga lina, azifakelwanga anything to do with human rights. Zafakelwa ama-interest ama-European countries, ama-Americans, as well as i-Britain. Ngama-interest abo, nothing to do with you. So bengatshengisela kodwa utshintshi lutho sisi wami.
Lo ngumnumzana Innocent Dibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseBhilitane. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo kahulumente wakwelemelika, obona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele amasosha akwele Sudan alwa labanye abaphansi kwalokho kuthiwa ngizaphinda njalo i-Rapid Support Forces, bebeke izikhali phansi. Impi yomvukela le isitshiye abantu abaningi bethithibele, kukuthi-ke abanye abantu bathi kumele kungalwiswani lalokho okwenzakalayo. Akukabi lokuthula kwele Sudan selokho kwasuswa esikhundleni ngenkani wayengumongameli u-Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Elomelika lele Japan ayazilolonga elwandle kulandela ukuphoswa kwama-missiles ngele North Korea okuthiwa lizama ukwenza ibhomba lenyuklia. Ele Ukraine lalo lithi kulabantu abaningi ababulawa ngomakhuphula kwele Ukraine. Kulabantu abaningi eZimbabwe ikakhulu abatsha okuthiwa sebephila ngokunatha utshwala okwedlulisa amalawule okwenza behluleke ukuzisebenzela ngesikhathi imisebenzi isilela elizweni. Abasiza izidakwa abagoqela abafundisi labanye eZimbabwe bathi kuyethusa okwenzakala elizweni.
Akumangalisi ukubona osakhulayo ephethe iqhaga lotshwala besintu emavinkilini okutholakala okunathwayo kumbe imbodlela yokudaka umuntu abe manikiniki okubizwa ngokuthi yintshengo. Abanye babuhlaba behluleke ukuhamba lokuvula umlomo, abatshaywe kabi bawela phansi baphenduke obabhemi abazibhuqa emlotheni. Lokhu kwenzakala eZimbabwe okuthiwa kulabatsha abafika phose amachumi amane abasanda uhanjiswa esibhedlela seInguchene Hospital kulandela ukunatha kwabo utshwala okwesabekayo lokuthatha izidakamizwa. Abakunhlanganiso ye-International Association of Professional Recovery Coaches bayakusola lokhu. Umnumzana Brian Mulipa owayenatha okumangalisayo uthi uqakathekile ukuba kukhunjulwe abadakwa bezikhohlwe ngenyanga kamabasa okulomkhankaso we-Alcoholic Awareness Month.
I was on three drugs. I was on alcohol, I was on marijuana, mbanje, and diazepam, mangemba.
Ngangisebenzisa imihlobo emithathu yokudakayo, ngangiphuza utshwala, ngibhema insangu, ngithatha lamaphilisi awe-diazepam. Ngadubeka okwesikhathi eside, ngikhumbula kwesinye isuku ngangivele nginale ngizithembise ukuthi kusasa angeke ngiphinde ngithinte utshwala. Sengiqedile ukubhema, kangisafuni ukusebenzisa izidakamizwa. Kodwa ngabo-9 ekuseni kwakhona ngiyabe sengingodakiweyo.
Banengi abakusimo esifana lesika mnumzana Mulipa abancedwa inhlanganiso ye-Alcoholic Anonymous. Okunhlanganiso le ocele ukuba eyaziwe ngegama elithi Thabani N uthi kuyethusa okwenzakala eZimbabwe.
Ngisanda kufika ku-AA ngale problem, ngase ngile depression, sengiqalisa ukuba lama suicidal thoughts, ngingela msebenzi. And in the 3 years engayenza khona iprogram, sengareunite lemuli yami, ngakwanisa ukuthola umsebenzi, impilo yami ngathe singani iyaqhubeka isiya phambili. And utshwala bona angingani angibukhanuki, amalanga lokhu ephushe esiya phambili. Sekwaba lokuyi-distance between umuntu engangiwuye nomuntu engiwuye kathesi.
Bayakhonona labakumabandla ezokholo abahlangana lalolu dubo lokunatha utshwala okuyingozi. Omunye wabo ngu-Apostle Benigius Chabuka okhokhela ibandla le-Pentecostal Holy Ministries International.
I was a drunkard. Ezinezimkandiwona, I'm changed.
Ngangiyisidakwa kodwa kathesi ungangibona sengingomunye umuntu, sengizimukile, sengingophilileyo, umndeni wami ujabulile, wonke umuntu ujabulile ngami.
Umfundisi Francis Maseza owebandla le-Baptist Church emzini we-Epworth laye ukhathazekile ngendlela abanye abantu abanatha ngayo utshwala.
Ngiyazama sibili ukuthi hlale laye phansi umuntu ngimtshele, ngimfundise mayelana lalokho okusebhayibhelini ukuthi ibhayibheli lithi nxa umuntu sedakiwe singumuntu olwayo, singumuntu ololaka ohlala esilwa. Njalo lapha eZimbabwe vele abantu bayanatha, bona besiye ezinkonzweni bayanatha, abanye benatha sibili okuzwayo okokuthi le ngqondo sezilahleka.
Uyakhala lo mfundisi Useni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyakwazi ukuba abantu abaningi bagcina bechithiza izimali, abantwana bengasayi ezikolo, kumbe njalo ngekhaya umama etshone ehlukuluzwa ngubaba nxa evela-ke natha utshwala. Njalo siyakwazi ukuthi lo mkhankaso ubuye ngesikhathi abatsha abaningi sokulokukhathazeka kukhona ilizwe lonke ukuba abatsha bethu bayalinyazwa kakhulu yilokho okudakayo, bagcina benatha-ke labo utshwala.
Umfundisi Sibanda uthi iqakathekile linyanga kamabasa yokuzama ukulimukisa izidakwa ngokungabehlela empilweni.
Ngakho-ke umkhankaso walonyaka kumele ukhangele abatsha ukwenzela ukuthi basizakale njalo bancediswe ukuba impilo zabo zingachitheki. Njalo-ke ukukhankasa lokhu lonyaka ibandla likhangele njalo labadala ukuba balethe babe ngumzekeliso kulaba abatsha ukuba umuntu angazithiba kanjani.
Umfundisi Gibson Botomani owebandla le-Church of Central Africa Presbyterian udabuke inhliziyo ngakubona kusenzakala eZimbabwe.
Abantu nxa ukuthi baphila ngokudakwa bahlala besilwa, bahlala bengabantu abakuma-abuses atshiyeneyo. Labantwana bagcina beswela lezimali. So thina njengebandla sijwayele ukuthi sifundise abantu ukuthi benganathi lezi zinto. Njalo uNkulunkulu kakuthandi ukuthi abantu bebedakwa.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Drugs Prevention Services Trust, umnumzana Mandla Simba, uthi utshwala buyingozi.
48% of liver cirrhosis around the world is caused by the use of alcohol.
U-40% we-psychosis yesibindi emhlabeni wonke ubangelwa ukusetshenziswa kotshwala.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Lindani Moyo uyakusekela lokhu.
Ontanga abaselanto abayenzayo, bahlala behleli nje, so uthola ukuthi abangani babo bayanatha suke labo sebejoyina kungenxa yesituation lesiyenza into zonke zibe worse.
Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eye World Health Organization bathi abantu abafika izigidi ezintathu 3 million babulawa butshwala iminyaka yonke. Abezempilakahle eZimbabwe bathi basebenza lenhlangothi ezishiyeneyo ukwenzela ukulwisana lokunatha utshwala okudlulise amalawulo lokuthatha izidakamizwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abantu abanengi ewange lezinye indawo esabelweni seMatabeleland North bathi inyamazana zasendle zibathwalise nzima okokuthi sebefisa ukuthi behlawulwe nguhulumende ngoba ziphuma endaweni ezigcinwe khona okusemthethweni zingene ebantwini abaphanda impilo. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba eseWange.
Ngomnyaka ophelileyo esiqintini senduna uMvuthu kulomuntu owabulawa yindlovu. Kwathi kumaviki amabili aphelileyo kulomuntu ohlatshwe yinyathi walimala okumangalisayo walaliswa esibhedlela kobulawayo. Inyamazana lezi ezigcinwe luhlangothi lukahulumende oleZimbabwe Parks and National Wildlife Authority labe Forest Commission zibulala lezifuyo. Unkosikazi Elizabeth Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61 ohlala eMpumelelo wagwazwa yenyathi evulela imbuzi esibayeni sakhe yambandezela entubeni yomuzi yamdabula isisu. Usasezandleni zamadokotela empilo Central Hospital kobulawayo. Ngenyanga kaMfumfu ngomnyaka ophelileyo unkosikazi Jennifer Kuphe ohlala esigabeni senduna uMvuthu walahlekelwa zinkomo eziyisikhombisa lembuzi ezilichumi ezabulawa izilwane zingena ezibayeni. Ekuqaleni komnyaka kulojaha ophose wabulawa yisilwane eluse inkomo. Esinye isiphathamandla seWange Rural District Council umnumzana Phindile Ncube uthi inyamazana zasendle zihlupha kakhulu izakhamizi emabale ekaChechethe leChikanda kubi. Ukhansila wesiqintini sekaChechethe umnumzana Give Me Again Moyo usola kakhulu uhulumende athi wehluleka ukugcina inyamazana zasendle.
Abantu laba babulaze izinyamazana lezi kungela sizwa baluthola, abathathelwe ukudla akula sizwa baluthola, abathathelwe izifuyo akula sizwa baluthola. Abanye abantu kwalokwesaba behamba esigabeni zabo ukuthi ekuhambeni kwethu lapha sizanyathelwa indlovu, sidliwa izilwane, isifuyo sizadliwa izinyamazana, abantu bayemabele sile besaba. Kodwa uhulumende akula lutho alwenzayo, akula lutho asiza ngalo, waphathisa ngalo, akaze kube lo muntu okhompasethiweyo, akaze kube lo muntu osiziweyo eselimele esesibhedlela uhulumende sakhe, akula. Indlovu kodwa siyakwazi ukuthi indlovu lezi zilomalo siwazo, lezilwane lezi zilomalo siwazo oyi-national park. Kulo mama esidobe enumber 4 owadlelwa inkomo eziyi-7 lembuzi eziningi, utshiyelwe ngumkakhe engumfelokazi, watshiyelwa izifuyo lezi ukuthi zimsize kuhamba impilo isaphambili lemuwa. Umuntu lo usedlelwe uyangaphi ngempilo yakhe?
Uyakhala lo nkosikazi Silumukile Masina.
Kulo mama ogwaziwe yinyathi kwaswelakala ukuthi engancedisa njani, kuze kwatshaywa izimali izakhamizi ukuze ethola lelo sizo. Emasimini siyahlaselwa indlala ngoba sivuka emadabuka kusasilindana silabondwangu basihlasela, silabondlovu basihlasela, so sikwazi ukuthi singenze njani. Njalo lesivuno sakhona asisiboni ngoba into lezi ziyasiwonela lokhuyana ukuthi asazi ukuthi vele singazivikela njani.
Umnumzana Joshua Ngwenya umlisa wesiqintini sekaChechethe uthi inyamazana zasendle zibulala izifuyo njalo zidla amabele ezakhamizi. Uthi okumangalisayo yikuthi ziphiwe nguhulumende amalungelo adlula awabantu.
Thina umcabango wethu ngokuthi nxa umuntu edlelwe amabele akhe kaphiwe kumbe inkomo kaphiwe, kungaba njalo kuzabe kuqondile ngoba bengisebenzile kodwa ngabiselwa phansi zinyamazana. Into enye engiyinanzelelayo, umthetho ubunjwa, umthetho wakhuluma kakhulu ngenyamazana. Umuntu kakuzange kukhulunywe ngayo ukuthi kathi pho njengoba inyamazana zabe zimhlubu zibahlukuluza abantu, abantu-ke bona kuthiwa nxa sesithe zabahlukuluza. Khonokho ngibona ngani kuqakathekile ukuthi kulungisiswe wona umthetho.
Obona ngezemvelo umnumzana Farai Magu owe-Center for Natural Resources Governance uthi okuhlupha kakhulu yikuthi akusela thango oluvimba inyamazana zasendle ukuba zingangeni emizini yabantu. Umagu uthi okunye njalo yikuthi sokugcwele amankampani emba amalahle endaweni okungamelanga kungene abantu.
Government is sometimes resettled people in those buffer zones, or they have given those buffer zones or portions of those buffer zones to mining companies.
Uhulumende kwezinye izikhathi uyahlalisa abantu kuleyo mingcele kumbe anike amakhampani embayo okuyikho osokubangele ukuthi imingcele le ehlukanisa abantu lezinyamazana inciphe, lenyamazana zivuke ulaka ebantwini zibulale ngenxa yemisindo eyenziwa ngabembayo.
Umnumzane Tinashe Farao, isikhulumeli sezimparks, uthi inyamazana zasendle ezabulala abantu abangamachumi amahlanu nyakenye sezibulele abalichumi lane 14 lonyaka.
This year we've lost about 14 lives, slightly higher considering that we are now moving into the drier months of the year and more animals will be moving into communities.
Ekuqaleni komnyaka lo sesilahlekelwe izimpilo zabantu ezilichumilani. Inani leli liphezulu, sinanzelela ukuthi sesizangena ebusika lapho inyamazana ezizabe zingena emizini yabantu. Siyaphatheka kakhulu lesisebenzisana labo ukubona ukuthi siyehlisa uhlupho lolu. Yikho sizama ukuletha icebo lokwenza ubulongwe obuhlanganiswe lebilebile lezinye indlela zokuvikela izakhamizi.
And many other deterrent methods to ensure that our communities are safe.
Banengi abantu abakhangelele ukuba uhulumende uzalungisa udaba lokulwisana phakathi kwenyamazana zasendle loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWange, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Styling on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get some money, get a chance to blow. I got the lamanj and badjan kashan and jangon bobo. But look, but there's my king, but strapeling young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but for some tongue? Shish, they give me shawl. I don't know the pelling, I go put on potong, but put them in and you was a cock. Who knows the leaders, the people go back to pull a cock, a pull up a tongue, a sugar lingo, the calling and bets. Not a strong as long as I long and bets. I shall sell in pep, and don't look up, and what's the seller's pep. But look, contending to the bonondaba. As well as he cut the end up, double the balls, the level is high, and when I listen, my partner get long bamba. Every time I get spitzily, touch my lesson, and I got the hustle, the master, the passion, and brothers is cussing and fussing, best wish I'm a rapper, your cousin, his saga, the bantuin. You go balloon, fung a woman, woman, move, hand your batoos, the belly back cook, hey. When I step in the boot, oh my god, you're fung across, I'm not the kind that you wanna cross. When I go mark, I'm a predator, trap me, a bury, and force her to carry a cross. I'll divide you into two, like Moses, I'm a ruthless goddess, father, forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them sis. I am nigga, bang, man. A nigga bang mele. Hi, a nigga bang mele. Shit. Seven nine in Yadi Kuza, Velen, Yaga bang mele. Nigga bang mele. No, no, no. How you both? Hi, a nigga bang mele. No, no, no. How you both? Hi, a nigga bang mele. No, no, no. How you both? Seven nine in Yadi Kuza, Velen, Yaga bang mele. I'm gonna go rap. You told my mob. I'm rapping a cob. But cob, we got to go. Yimingo. Devil a cop. It's long and cool, my go. Ngokwazam rapper begqasa maqaqa ngiphethele flow ya babo kusakha ngicanda ukuqansa begqaqa ngiguqela iphetha bangqoqa baqamula isiphaqa sangoma sangoma phula amathamba bathi basik bagula amakhanda every time na flow ali flow on the flow isela kujela sibona ngomop kanti benzana umrapper basibiza ama queen ngekho uvela ku mic a murder met the top ngihlezi ngedwa the rapping is coming the rappers are mumbling
akhiwe lapho ke uthi ngeke bengimele ulevto kunamhla sixoxa ngobukhohlakali ukuthiwa benziwa ngabacetshengelwa ukuba badlelwane lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye. Singagqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebenye ezinye besilazo. Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele ngenyanga ezayo kuthoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT. Usetheswe elinye njalo icala uJob Sikhala. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa umthombo sithimba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.